isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 10 kuLwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa namhla utshele abalandeli bakhe eMarondela ukuthi ibandla lakhe lizaqhubekela phambili likhulumisana lamanye amazwe ukuthi kulungiswe udaba lwempumela yokhetho lwedluleyo ngoba nguye owanqoba uMnumzana Mnangagwa.
Kuthe kuzwakala ukuswelakala komunye wethu besiphakathi kwe-pre-budget seminar. Wonke umuntu, the who is who of parliament and government, basukeke bayabamba izandla khona lekonleya.
Iningi ebelisemhlanganweni we-pre-budget meeting kobulawayo liphume kulomhlangano lisiyakhalela imuli owayemela ibulili ma-West edalele parliamente. Umufi uMnumzana Lungisani Ndleya yena osephiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesigaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa namhla utshele abalandeli bakhe eMarondera ukuthi ibandla lakhe lizaqhubekela phambili likhulumisana lamanye amazwe ukuthi kulungiswe udaba lwempumela yokhetho lwedluleyo ngoba nguye owanqoba uMnumzana Emmerson Mnangagwa. Uphinde wagcizelela ukuthi abalandeli bebandla lakhe bazatshengisela besola ukubhidlika komnotho welizwe kanye lendlela okhetho olaqhutshwa ngayo. Isikhulumeli sikaMnumzana Chamisa uMnumzana Nkululeko Sibanda uthi kuqakathekile ukuthi uMnumzana Chamisa alungisise udaba lokhetho olwedluleyo.
Iningi leZimbabwe ngelabantu abavotela uPresident Nelson Chamisa abathanda ukuthi lize leZimbabwe libe lengqubekela phambili kusenziwe izinto eziqondileyo. Kuyakhanya ukuthi uPresident uMnangagwa ukuthatha kwakhakwenza ilizwe akulethanga ububele elizweni, kuletha esingakuthi total confusion. Kade sikukhanya ngani uPresident uMnangagwa wangikhona kazange avela kwanisa ukuba nguPresident ubelokhu ekhathelwa lilale ngu-Vice President uChiwenga njengoba namhlanje sosegcekela ukuthi kukhanya ngani u-Vice President nguye owayetshela amasotsha ukuthi angene ezitaradeni yena uMnangagwa uyavuma ukuthi bengakwazi. Xa uMnangagwa bengakwazi ukuthi amasotsha afakwe mbala esitaradeni engawadisciplinanga, kufanele vele achiye umsebenzi sehlulekile wehle kwenza umsebenzi wakhe njengesidingo se-constitution. Kodwa uPresident Chamisa uyagcizelela ukuthi kufanele ilizwe leZimbabwe lifike esibakeni sokuthi libuswe ngendlela ehlelwe ngayo kusisekelo sombuso welizwe, ukuthi lo oyabe ephumelele kukhetho nguye osuka abe ngumongameli kumbe abe ngu-MP ngendlela ezifanayo nalezinye.
Bagcizelela lapha abasekeli be-MDC la uMnumzana Chamisa bekuhlatshelwa ngokuthi abantu bazatshengisela kuyaqhubekela phambili.
Iqiniso elisegcekeni ukuthi ukutshengisela ezitiridini nxa kulento engaqonda kaliyenzakalayo kuvunyelwa isisekelo sombuso, kuyinto esiyenziwe amazwe amaningi kulumhlaba kusukela nini nanini. Ngalokho izano okwenza ukuthi yesaba ukuthi abantu beZimbabwe benze njengoba bavunyelwa i-constitution, yikho lokhu ukuthi iyazi ngempelampela ukuthi yona ngwayo iyenza okwekho emthethweni, njalo uZulu weZimbabwe uzasukuma angene esitaradeni edinga ukuthi kube lo mbuso ohlelwe ngendlela ekusisekelo sombuso welizwe.
Lona ibandla leMDC lingabe seliqalisile yini amalungiselelo okhetho kanye lokubona ukuthi imithetho leyi elitshana likhala ngayo ama-electoral reforms iyalungiswa?
President Chamisa ule-5.2 eyiyo eyindlela acabanga ukuthi letha ububele kweleZimbabwe xa sikhangela ukuthi singaqhubekela phambili siyanjani. Enye yezinto ezidingwa nguPresident Nelson Chamisa acabangela ukuthi kufanele azenze ngokushesha ukuthi kulungiswe indlela ukhetho elwa ngayo, njalo kulungiswe ama-commissions esiwathi ngama-chapter 12 and 13 commissions ukuthi asebenze ngendlela esegcekeni njalo engela kubanjelwa nguhulumende. Kholokho kuzenza ukuthi nxa sifika kukhetho luzayo kube nempumela esegcekeni engela kuphikiswa, njalo kube nokuzwanana kuzinzalamizelizwe leZimbabwe ngendlela ngokuthi zibuswa kanjani. Ngakho uPresident Chamisa vele sehlelile phambilini ukuthi phambi ukuthi kube lemithetho ehambelana nesekelo sombuso welizwe, njalo kube nenhlangothi ezibona eziphatheka ngendaba zokhetho, eziphatheka ngelungelo labantu, ezisebenza ngendlela everywhere kusekelo sombuso welizwe.
Lo umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC, umnumzana Nelson Chamisa, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7. Abaphathi ntambo bakahulumende kanye lamalunga edale lePhalamende leSenate baqhubeke besethula imbiko yabo emhlanganweni wokuqoqa imbono ezasetshenziswa lapho kulungiswa uluhlu lwendleko zikahulumende oyi-pre-budget seminar wona ogqitshwe lamhla edolobheni lakoBulawayo. Umeli webulilima West edale lePhalamende kubandla leZANU-PF, umnumzana Dingumuzi Phuthi, uthi umhlangano lo othethe insuku ezintathu wenelisile ukufeza injongo yawo.
Ngijabulile kakhulu ngempumela yomhlangano lo, njalo lezinqumo ekade zithathwa, le nkulumo ekade ziyesethulwa ngabantu akade njengamalunga aluwumhlangano. Umuntu obesukuma evula umlomo ekhuluma ubekhuluma ngokwehliswa kwendlela esispenda ngayo imali, especially singuhulumende, njalo sibe le ndlela yokwenza imisebenzi eletha inzuzo enjengemisebenzi lempahla ezilingiswa kuleli, ukwenzela ukuthi utholakale leyani imali esihluphayo kulezi nsuku okuthiwa yi-foreign current. So wonke ama-committees, angaba ngama-committee aphathelane lezomnotho welizwe, kumbe aba ngama-committee lawana angelani lezomnotho welizwe afana nabo-minister of sport, youth and recreational development, bekhangela on how indlela esingenelisa ngayo kwenza imisebenzi enza ukuthi abatsha bathole ukuqhatshwa uhulumende engasebenzisi imali eningi kulale esitholayo njengelizwe.
Abantu bebengathathi uhlangothi ngokuthi umuntu ngowaliphi bandla?
Sandekile ngathi nje senginanzelela ukuthi i-9th parliament ilomehluko. Yebo ke kuke kwenzakala kusanda kuqaliswa laphana, yabona abantu babesathabe kakhulu bengakazwisisi ukuthi injongo yeparlament ayisiko kuyaxophana ngeminwe. Injongo yeparlament ikuba ngabakhokheli abazahlela izinto ezilungele uZulu lapho ezivela khona abantwini abasi-elekthayo abasikhethayo, njalo lo Zimbabwe wonke jikelele. Nje bebebambene bekhuluma kungelani lokuthi vela kuliphi ibandla, bebekhuluma izinto ezilungele ilizwe leZimbabwe. Yebo ke kambe angeke uswele labo abantu ababengununa.
Kuke kwaba le ngxoxompikiswano kwabo ama-bond notes lokunye nje, bekuncedisa yini ukuthi bethathe isinqumo esifaneleyo?
Kulungile kakhulu ngoba abantu babe bebuza besizwa ubuhlungu bokuncetshwa, kodwa ke babuza bengayisiwo ma-economist. Usibalukulu ngu-economist uthethe isikhathi sakhe wabachasisela ukuthi kuyini okubangela zonke izibhele ezesizibonayo. Wonke umuntu uthuke wathi zwi ngoba impendulo zakhona bezisuthisa.
Kusenjalo, umnumzana Phuthi uthi iningi liphume kulo mhlangano layakhalela imuli lowayemela ibulilima West edale lePhalamende, uMofi umnumzana Lungisani Nleya, yena otshone kunsukwana ezedluleyo, njalo waphiwa inhlonipho yokuba liqhawe lesigaba.
Siyabonga kakhulu ukuthi iqhawe lethu ubaba uLungisani Nleya unikwe inhlonipho yokuba yi-liberation hero. So udeclayiwe, ngakho ke yena ubemele ayebekwa eGwanda ngoba i-capital ye-Matabeleland South yiGwanda. Kodwa ke uceliwe, kwakhulunyiswana njalo nangemuli ukuthi hathi uzabekwa koBulawayo Heroes Acre eNkulumane. Ngikhuluma nje kathesi, so siphuma ePlumtree silezimota zezihlobo labangani abaphelekezela iqhawe lethu, sivela eDombodema lapho abakibo labantu beconstituency yakithi akade bemvalelisa khona, badlula eZANU-PF office lapho abamvalelise khona abantu beplumtree nezihlobo ekade esebenza lazo bese siya ke emthandazweni endlini yakhe ku 557 eKilani bese suka khonapho ekuseni ngo 9 o'clock besibeka iqhawe lethu.
Zikhona yini inkokheli eziningi zebandla lezanu PF labanye nje abesigabeni le nkokheli zomdafu?
Kube inhlanhla kakhulu ukuthi kuthe kuzwakala ukuswelakala komunye wethu besiphakathi kwe-pre-budget seminar. So wonke umuntu, the who is who of parliament and government, basuke ke bayabamba izandla khona le konleya. Kodwa ke i-province yonke emasouth lobukhokheli bayo khona obukhokheli bonke bebulilima le mangwe obubalisela abadala abanjengabo baba u-Richard Ndlovu uyakwazi ukuthi ulilunga le-central committee wako waba ngu-member of parliament webulilima mangwe la ube khona okade engu-MP webulilima east owaba usiqhoza la esilaye ama-war veterans lobukhokheli babo khuluma as I speak khathesi yilo chairman webulilima ubaba uMajo Mhlanga labanye abaninginengi inkokheli zomdabu obaba uMasendu sitholana phambili wonke abatsha labadala kuhlangene abantu bazobeka iqhawe.
Kuyini iningi elimkhumbula ngakho?
Ukukhalipha kwezamabhizinisi njalo lokungadeli. Uzananzelela sawo ukuthi ngesikhathi sabo 2000 iZanu PF idliwe ebulilima isayi constituency yonke. Kwabuya 2005 yabuya yadliwa njalo. 2008 iZanu PF yadliwa njalo. Kodwa yena ube yilidiza lethu iZanu PF ingakazwisiswa ngabantu emakhaya ngaleso sikhathi. Wathi sebesiyayizwisisa bayizwisise kwaze kwavutha indima lenkundla enguyo lokhu engena elidiza lethu ngokungadeli waze wathatha ke inkezo waba ngu-MP ngo-2013. So akade simkhumbula ngakho ubaba uNdlela umoya wokungadeli wokubambelela entweni nxa uyifunile ukuthi ume eqinisweni uze uyithole njalo lokukhalipha kwezamabhizinisi ngoba ngumuntu owathi iretire ku-army ngo-96 wabuya waqalisa ezamabhizinisi waqalethengisa amacimbi lani nihamba ngemoto ethengisa izinto ezincane naw ungatesi ngumuntu obelama-tractor amaroli amabhizinesi ama-milling company ama-abattoirs ama-market gardening facilities imigodi lamanzi okungapheliyo umuntu nje akade engumkhokheli nje inetha ngoba nankuke ube ngu-provincial secretary for security uprovince emathebheleleni south aphinde njalo abe ngu-chairman we-party ebulilima district. Lokho kukhombisa ukuthi ubengadelanga yiloba engasabanga ngu-MP njalo ekuzameni ukuphinda ngo-2018. Yikho-ke esikukhangele kakhulu ngondazi ebesimkhumbula ngakho.
Lo ngumnumzana Dingumuzi Phuthi omela ibulilima West edalele ephalamende ekubandla lezanu PF sixoxelaye ekwabulawayo.
Akubizozwayo ngalinyanga kalwezi umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe-Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezulu, liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Chipinge ngolwesine mhlaka 8 lwezi, Mutoko mhlaka 15 lwezi, Harare mhlaka 21 lwezi, Gwanda mhlaka 26 lwezi, Lupane mhlaka 28 lwezi, Sitsune ngakontuthuziyathunga koBulawayo mhlaka 30 lwezi. Asidibaneni lami uProphetess Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakhuthwa yileli thuba.
Ikhomishini ekhokhelwa ngumnumzana Khalema Mohlante wele-South Africa namhla ibisemutare lapho abantu abaqhubeke besipha imbono yabo ngabathi bakubona kusenzakala ngemva kokhetho lapho kwabulawa khona abayisithupha kutshengiselwa ngempumela yalolu khetho. Omunye ohlala kule ikhomishini umnumzana Lovemore Maduku uthi ikomiti le isebenza ngokuqotho njalo akusoqiniso ukuthi umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga nguye owathuma abantu ukuthi amasotsha ukuthi abulale abantu abatshengiselayo ngoba abantu abangazi umthetho abakuzwisisanga kuhle okukhulunywe ngumahluli. Okwamanje sesilichaya ezandleni zika Chris Gande we Studio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Elinga lichona njani zilukandaba. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Igama lami ngo Chris Gande. Kuhlelo lwethu lwalamhlanje sixoxa lo nkosikazi Queen Maligwa owalwa impi yenkululeko ephansi kwevuyo lezibra. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo ba.
Ye, ungasitshela ukuthi ubona njani umumo okhona lapha elizweni kakhulu nxa sikhangele ukubana wena ungomunye owaya empini wa ukhangelele ukuthi impi izaletha okungcono. Yiko lokho elalikukhangelele ini?
I'm very disappointed baba nxa ngesimo esikhona elizweni. Njalo nje ukunanzelela ukuthi lobusela obukhulu buyavumbuluka lapha nalapha ya. Okutshengisela ukuthi abantu laba abasikhokhela bonke ngamahumutha. Akula namuntu khona oyedwa okhangela ukuthi thina sisebenze okunzima kangakanani. Thina we not selfish, besisebenzela isizwe ukuthi wonke umuntu akhululeke, sifanane, sidle ngokulinganayo. Kodwa ungakhangela kathesi kulabanye abantu abaselected ukuthi kumele baphile, and those few individuals yibo abasebesenza ukuthi labantu bethu lobuhlobo bethu bonke bubaleke buchabalale kuye ngaphandle kwamazwe. Abanye njengoba ngatshela kudala ukuthi abantu bethu bonke labantu bonke fana bethu bonke sebengabafana benkomo, kambe abantu bethu bazaze bayithole nini imisebenzi? It's so disappointing. Ungakhangela kathesi mashopu akulalutho. Islogan kuthiwa Zimbabwe is open for business. Which business? Who can make business nxa izinto zinhle? Sithole nzima elizweni leZimbabwe.
Kahle kahle ubona ungani kuyini okungaba kubangela ukubana kube lo mumo onje?
Uyabona ilizwe lethu thina silidwa ngamawolodi lamabarons. Nxa ngisitsho njalo ngabantu labana abafuna ukudla bodwa. Abaselfish. Yikho khonokho imali lezi ezintshe emgwaqweni okuthiwa ilizwe libulawa ngabantu bosiphatheleni. Esiphatheleni cannot ibulala imali ngoba akala mali vele. Uphiwe imali nguye umkhulu wethu ukuthi hambe etshintsha. Nxa bona bodwa iklitshe nalena phezulu bengalungisana bekele ukutshontsha, ilizwe lizaba right. Bekele ukusupplya i-black market, ilizwe lizaba right. Even abanye abantu abangaphandle kwamazwe labale mali zabo abawudini. Phela sinabantu abaningi abaphandle kwamazwe abangela confidence le government yethu. Abangeke barisk imali zabo ukuthi zingene elizweni. Bafisa ukubuya bezeinvesta. Kodwa you find ukuthi abantu besaba ukuthi balethe imali zabo ekhaya ngenxa yokuthi bona babe besazi ukuthi abantu abalapha imali ngezabo bodwa. Sathathelwa imali zonke, sihola imali zethu zisemabhenki, you know, 2008-2009 imali zaphelele emoyeni. Kwathiwa sicalisa from zero, saqalisa from zero. Kathesi lathesi khona imali zonke seziphelile futhi. So yilizwe bani ukuthi wena you can invest imali yakho iphonguphelele emoyeni. Sikhokhelwa ngabantu abangalunganga, sikhokhelwa ngabantu abangamasela. I'll use that word. Nxa bengatshintsha ukwenza kwabo kuphume wona amasela wona lana phezulu. Lakathesi akula muntu wabo phakathi ongakhuza omunye. Bayesabana ngoba bayakwazi ngakhuza umen user zezindaba zami ngamasela wodwa asikhokhelayo.
Abantu abanjengawe abalwa impi yenkululeko lingani alibambananga. Kungokunye yini okubangela ukuthi lingakhulumi ngazwi linye likhumbuzane ukuthi hayi lokho ayisiko sakulwela empini?
Ye, abantu abalela inkululeko asibambananga. Isizathu sokungabambani kwethu silambile. Uyakwazi ukuthi umuntu olambileyo noma ungamnika yini ungamthembisa $5 kathesi uyaphambana ikhanda. Abantu bathenjisa ngitsho lona itho lethu lalithenjisa ukuthi lizathiwa imali lizabona things after this coup liza to demand. But you can test one community talents in Zimbabwe. I'm our veterans, I'm a ninja suffering. There's a fish I would abala lutho, abala mali, balandile. So umuntu okhona ngamthembisa anything. Whoever said good tembe sefuna ukukhona kwana nje ukuthi bathatha isinkwa sakhe. But kungela lutho azi anitola. Ungakhangela khathesi ukuthi basebenzise njani. Siyasetshenziswa nalabo okuthiwa ngothi mbido okunye kwakhona lokhwana. asetshenziswa kakhulu. But akuna ukuthama litholayo babe lokhu bethenjiswa imali. Khathe sikuthama project. Project ibani engayenziwa ngumuntu ole 70 years. Uzenza project ibani. Kuyini vele engayanga lesikolo kuthaphinde ama-project. Uzangena kwiphi project ungavelela sikolo ungakwazi ukuba. Asiyazi ukuthi uthi it's nothing. Yikurodwa nje ukuthi abantu basebenze besetshenziswa. Yibo abantu esesibulele ilizwe thina ama-veterans ngokusetshenziswa sibanje amatomu.
Hayi, kulungile. Isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalalela.
Ngiyabonga, ngiyabonga mphakathi lonke lilaleleyo. Ngicela ukuthi bantu bakithe ekhaya sibambisaneni. Isimo esikhangelane leso lesi sinzima. Sidinga ukuthi sonke sivuse amakhanda, siphakamise amakhanda. Siboneni ukuthi sesisetshenziswe kwanele. Sitshintsheni ukwenza silungise isilizwe lethu. Akukho omunye umuntu ongasisukumela asenzeli ngaphandle kokuthi thina sisukume. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile. Kube lobusuku obuhle.
Sibonge uChris Kandio weStudio 7 obesethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Namuhla kweziphathelane labesifazana sixoxa lonkosikazi Lillian Timvers, uSenator weMidlands okubandla leMDC. Sihlaziya amalungiselelo oluhlu lokusetshenziswa kwemali ole budget. Sinanzelela ukuthi umhlangano wokucobongula lolu daba ugqitshwe lamhla kobulawayo. Siyakwamukela kuhle.
Hayi, ngiyabonga. Omama bafuna imali ihambe ibancedise ezikolweni. Okuphumeleyo kakhulu yindaba yebhimu. Eyokuthi ibhimu le iphomba ukuba yibhimu yebizo kodwa abantwana ababhadalelwa ischool fees izikolo zicina seziyizo ezibhadalayo kumbe ziyenza iloss ase bekhala nje futhi ngendaba yokuthi nxa behamba kuma hospitals lawo akula imithi ende imali ifunakala ngama US so bafuna uhulumende athenge ama drugs athenge amaphilisi ukuthi bona ngabe siya elatsha bathume izinto zonke zikhona uthenga ibandage uthenge iphilisi uthenge into yonke. So injection layo iyathengwa futhi
njengamalunga edalela Senate leParliament liyaliana iCommittee nokuthi ayicaucus yabesifazana lake lakhuluma ngokuthi abesifazana bengabhadali ngabe beletha imizamo yenu iyaphumelela yini
khathesi ku 10 yonayi asikahlali kodwa mina ade ngikhona kuParliament ku term lephelileyo nganti sivumelene sibili but kukhanye ngani nxa sesihamba ku-ground into le kukhanye ngani ayisebenzi because nxa ungabhadali ngathi kufuneka ibhuku leliyana elibhalwayo liyabhadalelwa ke ibhuku le ekuthiwa yi-user fee yangkhona le ngike ngakhuluma futhi nomunye ugogo engitshela ukuthi bakithi saze satsha eZimbabwe le ehambe hospital walayiniswa yena ngomuntu omdala over 70 years of age wangena watshela udoktor ukuthi mina bakithi isisu sami sibuhlungu udoktor wathi lapha kula maphilisi wayemu wabembhalela amaphilisi angikhona lawo ugogo wabezihambela ngikhaya wabezihlalela ngokuthi imali yokuthenga vele ayikho kodwa next week siyaqalisa silomunye uMike Haramba weZanu uyabe chair zeno wethu Honorable Masara from Fit Falls uyabe mdeputize yizo ke izinto esiyabe sesizikhangela zolezo mina ngibona ukuthi ibudget leli lizapasa ngibone ngani lizasuka because ibudget leli ukuthi uzwisise sibili nxa sikhuluma ukuthi bakithi abantu sebekhale bakhala izimdola leyi bhondi leyi leyusa leyi kathi lithini ngayo kufanele sicelisele khonapha singakakhulumi ezinye izinto yithe sithengayo amafutha $12 yise ilokhu zithulithi sure $12 ibond uyayithatha ngapi yithe sidubekayo yithe sihlala labo labantwana beqedi isikolo endlini yithe senza izinto zonke siyakhala siyakhala ama divorces semanengi aba omama yiba basala labantwana bengathi yena kahle nihlale khoneni lapha ngithengisa amatomati yami now baba bebaxoshanisa amapholisa awekhansili sibe le act efakwayo ukuthi how are we going to turn these people from informal into formal mina ngithi ngiyacela sibili ukuthi nje iZimbabwe isupport ama-leaders abafazi because thina yithi esibhekayo nje khonokho ukuthi i-election vele yantshontshwa nxaabantu beyitshontshe into babe bengayazi ukuthi bengayenzani hhayi yikho libona izinto vele sezibheda hhayi izinto akusakhanyi
leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosikazi Lillian Tindia usenator we-Midland okubandla le-MDC asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha weziphathelane labesifazane. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu le-Triangle United linqobele Harare City 2-0 emdlalweni oqhutshelwe eKipo Stadium lamhlanje njalo liphakamise inkezo ye-2018 Chibuku Super Cup. Ngesizwe inzwisa yomculo kaVusa Mkhaya esithi abalala. Ngakehlukanike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa namhla utshele abalandeli bakhe emarondela ukuthi ibandla lakhe lizaqhubekela phambili likhulumisana lamanye amazwe ukuthi kulungiswe udaba lwempumela yokhetho lwedluleyo ngoba nguye owanqoba umongameli Emmerson Mnangagwa. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.